Umkhosi wokuthula okusemthethweni inhlanganiso ye-Royal Cup Trust uqutshelwe endaweni ye-Trade Fair esedolobheni lakoBulawayo ngolwesihlanu olwedluleyo. Umgcinisihlalo walenhlanganiso induna uChief Kaisa Ndiweni yena othi injongo yabo ngeyokuvuselela ezamasiko besebenzisa ezemidlalo hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa kuzwekazi lase-Afrika jikelele. Loba nje bekumenywa abaphathintambo abatshiyeneyo abagoqela wezemidlalo uMakhosini Hlongwane kanye lomongameli wekhansili yezinduna uChief Fortune Charumbira kulo mkhosi bona abangasenelisanga ukubuya. Induna uNdiweni utshayele ihlombe ihlekana labantu abathe gwaqa bezozibonela mathupha kusungulwa ngokusemthethweni linhlanganiso. Inkezo ye-Royal Cup iqala enyakenye lapho iqembu layo elindaza elingqikelane khona leli Gilport Lions laseBotswana kuyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa kweqembu layo elindaza iminyaka engama-91 labakhona. Lo nyaka ke abaqoqi bayo inkezo ye-Royal Cup bakubone kufanele ukuba bahle babumbe inhlanganiso ezaqhubekisela phambili lo msebenzi abawuqala enyakenye. Yikho ke ukubunjwa kwe-Royal Cup Trust okuyiyo ke ebisethulwa kuZulu okusemthethweni. Usomabhizimisi wakoBulawayo uKenneth Mhlophe nguye ophe isibongo ekupheleni kwalomkhosi njalo utshayele ihlombe linhlanganiswa ngokuthatha inyathelo elokuthuthukisa ezamasiko elizweni.
Siyabonga kakhulu inkosi isebenzisa ngezo lesibona lapha phambi kwethu ukuthuthukisa amasiko ethu. Siyabonga amasiko ethu kayangani asabhakathi noma ubuya ezinezihle kangaka.
Lo nyaka inhlanganiso ye-Royal Cup Trust lenhlelo ezokuba iqembu layo elendazi lidlalelile emanzini Wanderers elaseSwaziland loba nje kungakacaci ukuba lomdlalo ozaqhubekela phambili yini. Kule mibiko ethi iqembu layo elendazi lifuna ukubona ubufakazi bokuba lizathola imbadalo yalo yokuphatheka kulomdlalo. Ikanti isiphathamandla se-Royal Cup Trust uNkosinathi Ndiweni yena uthi bangamema yiloba yiliphi iqembu ukuba liphatheke emdlalweni we-Royal Cup nxa iqembu layo elendazi litshila izikeyi. Ngokuhamba kwesikhathi linhlanganiso ikhangelele ukuba igoqele leminye imidlalo etshiyeneyo hatshi ukwala lilokhu liqhuba imincintiswano yomdlalo wenguqu kuphela. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngiJoseph Njanjini.